ibutho kayisilo libusa ilizwe, ilizwe libuswa isisekelo sombuso, isisekelo sombuso weZimbabwe alilakho lokuthi ibutho liza kuthi. Ibutho lilawulwa isisekelo sombuso, isisekelo sombuso yisesiyakutsho ukuthi nxa kusiba nje kuba njani, kuhlonitshwe isisekelo sombuso kuphela. Okunye okukhuluma ngokuthi ubani uzathi akukho lokho, vele isisekelo sombuso yisesiyinsika, yisesimqoka, yisesibusa ilizwe. Ilizwe kalibuswa umuntu, libuswa yisisekelo sombuso kwaphela, akula into ekhona. Njalo ukuthi kuthiwa ubani uzathi akukho lokho, akula njomthetho womhlaba onje okhona obekiweyo uthi wona isisekelo sombuso yiso esibusa ilizwe, njalo yisesimele sihlonitshwe. Isisekelo sombuso yiso esabunjwa ngabantu, yililizwi labantu. The voice of the people is the voice of God. Ilizwi labantu yisisekelo sombuso, ayisabhalwa ngabantu besithi sifuna lokho kube nje, sifuna kube lokhetho, sifuna abantu bekhethwe ngalindlela, sifuna basikhokela benzwe ngalindlela. Abantu uma sebekhulumile kula muntu ongakuphikisa lokho.
Siyakuzwa kakhulu-ke baba Gawule, sicela ubambe khonapho. Sike sibize ubaba uButler Tambo. Umnumzana Butler Tambo, ingcwethi kwezombusazwe.
Engikubonayo okwamanje mfowethu Dube ukuthi ibutho lona ngesisekelo sothi isisekelo lesi esisebenzisayo sombuso ikuthi lona luvunyezwa vele kungena lapho esingathi ngama-civilian affairs. Amabutho wona kumele ehlale emabharakini kanjalo kambenanga engenele konke okwenzakala kwezepolitiki. Okwayenzakalayo khona ukuyana ngoNovemba kwakungavunyezwa, kanjalo kwakungekho emthethweni. Esikukhangeleleyo yukuthi amabutho wona ehlale emabharakini avote njengabanye abantu bonke bengangeneli. Kodwa inkinga yukuthi bona sebebuye bangenela, ikakhulu okwayenzakala ngoNovemba 2017 abantu bona basebekusekela khona ukuyana. Kodwa khonokho mna ngikubone kusenzakala ngoba kathesi onguye ophetheyo umnumzana uMnangagwena sethi yena kuzakuba ngama-free and fair election, kusho ukuthi abebutho bona bazamele bezimele bebodwa bengangeneli kundaba zombusazwe.
Ye wothi-ke libambe khonapho baba Tambo. Sithathe ubaba u-Oscar Ncube ukhona esicingweni. Baba Ncube, sawamukela kuhlelo. Ibutho lizakwenzani lonyaka kukhetho olubuyayo?
Ngesimo engikhangele kiso njalo ngikhangela ngendlela ubaba uValerio Swanda ayiyo yona, kangiboni ukuthi kungaba lodlakela emasotsheni. Ngikhangele nginanzelela ukuthi yena isimo sakhe kusukela ekuqaleni, mina ngumuntu ade ngimobserva kakhulu isikhathi esidlileyo, ngikhangelela langohlangothi adevelekilo engakhangelwa lokuthi anike isicoco lokho eyekelwa. Ngiyakwazi ukuthi uyalwazi uhlupho lwabantu ukuthi lungakanani lungaphi. Akasoza amukele ukuthi yena asebenzele iphathi esikukhulekelayo, njalo engikukhulekelayo ukuthi ananzeli yena ngokwakhe ukhangelele ukuthi abantu bonke vele amehlo abo akuye ekhangeleni ibutho lethu. Uza kuba ngumvikela, ngima ngikhangelele inhliziyo yami ngitshela ukuthi uzaba ngumvikela oqotho. Amboni amasotsha ukuthi azangenele ekutheni onqobule nguphi, kodwa engikukhuthazayo labo nxa belalele abangamukeli oza kuthi uma ethungamela abe le ngqondo yona le yadile kamgabe, lanxa kutheni, lanxa kuthiwa uvotelwe, mina ngiyakhuthaza ukuthi bamkhuphe. Sifuna umthungamelo olalelayo ohloniphayo okwaziyo ukuthi uthungabela abantu bakaNkulunkulu. Hayikhona ukuthi yena abe sezizalo khona kokukhunywa umgaba athi abantu bami ilizwe lami, wakwaba labantu uNkulunkulu engenkulu abantu singabakaNkulunkulu, hayikhona bomuntu.
Sibuyele kubaba uGawule. Baba Gawule, uyazwela lapho uyakhuluma uNcube, akumphendule khonapho.
Uyazi into ekhulunywa nguNcube ngiyayithanda, izikhulumi zonke lezi ezikhulumile zikhuluma into engiyithanda, kodwa ngithanda ukuthi eGibson ke ngikhulume enye indaba la. Uyabona upresident uEmmerson Mnangagwa uzakwenza imbali kuhistory yeZimbabwe esabekayo ngoba konke lokhu uvulile amasango wathi umkhankaso lo kawube free and fair. Njalo utsho khonoko katsho ukuthi and futhi lanxa kathethi is walking his talk ukuthi akwenzakale khonoko kulokuthula, ama-observers abuya sibezozikhangelela ukhetho, and akula nto esifihlwayo la. Ngokunjalo khangela futhi ukuthi ibutho lethu likhokhelwa ngabantu abanjani, amadoda anjengabo Vilario Sibanda abanembali engithanda ukuthi ikhuluma amadoda la akhulumayo lawo, ukuthi amadoda aziyo into ayenzayo professional.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Uthi ntathu ubaba-ke kusecingweni uRizil Masiza.
Hheyi, udaba lolu kulalapha olujabulisa khona, kodwa kube lalapha futhi olungethusa khona mina. Ngoba uma ngithanda ukuthi ngikhangele kakhulu ibutho lethu esilalo kathesi, uma ukhangela ama-generals afola leli butho esilalo, ngabantu aba-loyalty ephathini le ebusayo kuZanu, abangamamemba lezethenjwa zeZanu.